kulamatengo achize abalamabizo ezenzele efektiwayo abayibo ababonakale ngathi amaviki amalutshwane adlileyo bemisana nomsekeli wethu lo bemazi sukuthi yena akufuzanga egqoke isembatho sethu eseyelo esetriple C bamkhiphisa iyembe yakhe. Namuhla izolo ntambama bamthethe bamfaka phakathina kwemota bahamba naye phakathina kwebhusi bafika bamhlaya bashiya bemlimazile bamgapha khonapho. Yeso kathesi-ke osokwenzakele ukuthi sisuke sabakwazi lapho akhona khona amalungetho ahamba ayamthatha athi emthethe ahamba naye endlini lafaka njalo le-report emapholiseni. Kodwa ke sikubona ukuthi into asebefuna ukuyiqalisa laba bantu abezalo P F emasebeleni North sebefuna ukuthi singasahlali munye namunye ezindlini zakhe. Sokufuza ukuthi omunye lomunye ehlale elabanye abamlindileyo. Sokufuza ukuthi sibuthane sibe ngamaqembu abantu abazazivikela ngoba ukhanya ngani sebesilanda munye ngamunye befuna ukusethusela besenzela ukuthi mhlawumbe sazilungiselela ukuthi sithathe leli lizwe ngomnyaka ozayo.
Liyabe liyathatha manyathelo bani ngoba izano iyakulandula ukuthi ngamalunga ayo amemethekisa udlakela bathi yini elitshaya abantu lize latshisa izindlu zabantu eshitungwisa?
Angisoze ngakhuluma kakhulu ngokwesitungwisa lalokho okwenzakale esitungwisa, ngakhuluma ngalokho okwenzakale lupani phakathina kwe-Matabeleland North. Lujaha onguye othunjiwe wahamba wachaywa wadanswa ngaphakathina kweganga, akalamuntu ake wamchaya, akalamuntu ake wahluphana naye, ngumuntu nje ozisekelela ibandla lakhe obonakale egqoke isembatho sebandla lakhe. Akalamuntu okuthiwa khona uke walwa naye. Ngiyakwazi ukuthi ngabe kuthiwa ngiyoqala umsindo waluba kukhuluma ngokuthi yena ngabe usesitokisini, kodwa kathesi sikhuluma ngokuthi yena nguye oseyahamba ukuyaripota sesiyamelela kamapholisa ukuthi ayenze njani. So kayisikho okwethu yoMatabeleland North asaziwa ngomsindo, asaziwa ngokulo, asaziwa ngodlalo. Kodwa lokhu osokuqalisile-ke esesiyakwenza ukuthi siyakuba le mithinji yamaviki amalanga amabili amathathu alandelayo ukuthi sihlanganise abantu bethu iprovinsi yonke sasinanzelela ukuthi yikho osokusenzakala ukwenzela ukuthi lathi sihlale silimukile ngoba sobe savumele ukuthi besilandelele kuyambe besitshaya lapho esebenzi khona khona.
Ulimale okunganani umsekeli wenu welupane lo njalo uhambe wayamangala yini emapholiseni?
Uvuvuke umzimba wonke, utshaywe kabi kakhulu. Sehambile sitshele ubukhokheli bethu obuselupane ukuthi kuhambe laye esibhedlela, kuhambe laye emapholiseni ukwenzela ukuthi angafika emapholiseni bewesebesiya esibhedlela.